kuliqiniso kodwa ke ngakutsho ukuthi into zonke eZimbabwe sezikhwelile kubangwa ke ukuthi ke wona amafutha phela yiwo athwala zonke izinto zesiza lapho ezithengiselwa khona. So ke ngaleso sizathu ukukhwela kwamafutha kutsho ukuthi yonke into ke sikhwelile. Sibona nje emavikini adlulileyo ke bakhweze kanye baze bakhweze ngama-toll gate. Sibona ke uhulumende kathesi ungakhangela isiweli yona ngayo. Xa beyithenga lapha abayithenga khona isizini elizweni i-pipeline babhatala imali yangaphakathi kwamalizwe i-US dollar kodwa ngobe sebezethenga ke bezoyithengisa ke ngamabhondi kodwa ke khonokho sokubangela ukuthi abanye bakhona abantu asebekwenza ke sebesenza lokhona kokuthi ke ifuyeli ingabuya uphiwe maybe mhlawumbe 20,000 liters kuzathengiswa 5,000 liters kuphela 16,000 uyithole ke sesiya emkambo wemnyama ngoba babe besenza ke ukuthi bathole yona leyo i-foreign currency ukuthi aphinde ayandilise futhi ukuthi athenge isiweni azeyithengisa.
Wona umkambo omnyama ithengwa ngemalini? Iyabe isikhwezwe imali na?
Ye, umkambo omnyama uzathi ukuthi bakhondisanye abantu esingaziyo ukubhala ama-license okuyidengisa emagazini. Bona kobulayo kulama-garage port amane engikwaziyo athengisa ifuyo isiweni nge-foreign currency. Bayithengisa-ke kathesi ibona ibisiyi-1.35 ilitha elilodwa. Kube sekuthi umkambo omnyama-mnyama sathengisele zote. Kuyadila abanye bathengisa $1.50, abanye bathengisa-ke $2.
Kodwa wona ayatholakala lula yini amafutha ezimota lawa singasakhangeli emkambo wensitha kodwa sikhangela lapho amele atholakale khona? Ayatholakala sonke isikhathi na?
Khona-ke ubona indwendwe zezimota sokuthi igalazi lelo lalelawa amanye abe engalawo amagalazi yamafutha ngezinye indlela nxa amanye amagalazi anamafutha kutho ukuthi-ke kuzima kokuthola amafutha.